Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo imsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 31 zibandlela 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
hayi amagetsi luhlupho sike ngalezi nsuku, le ntambo ziyatshontshwa ziyafakwa namuhla kusasa uze thayiseko ongangukuthi abantu bezisa laba bezithatha ngoba umuntu nje ngekazi aphonga uqonda amagetsi nje.
Izakhamizi zakobulawayo zikhala ezimathonsi ngokuhamba kwamandla kagetsi okwesikhathi eside kubangelwa yikwebiwa kwentambo ezithwala lawo mandla.
Amabandla aphikisayo angiboni kulento ebambekayo abazayenza. Ngibona ababhizi kade sabanye eMDCT baphoselwe ithambo. Izinja ziyalumana ngalokhu phela bomonzora abangimali bagijimisana emakhoti. Amboni ukuthi iattention ikhona ekhethweni namehlo asemalini.
Ingcwethi yezicubungula izombusazwe zithi ukudonsela lana lokufuthelana phakathi kwamabandla ezombusazwe aphikisayo kuzaphazamisa ukulungiselela kokhetho lwamabuy elections. Kulabantu abangamachumi amane lanhlanu 45 ababanjwe igciwane le-coronavirus izolo kwabhubha abane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Izakhamizi zakobulawayo zikhala ezimathonsi ngokuhamba kwamandla kagetsi isikhathi eside kubangelwa yikwebiwa kwentambo ezithwala lawo mandla edolobheni leli okungumkhuba ezithi awenziwa ngamasela mahlayana kuphela kodwa langezisebenzi zenkampani yamandla kagetsi iZimbabwe Electricity Supply Authority. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Okwamanje amandla kagetsi ayahamba okwesikhathi eside kulandela isimemezelo sokwabela amalutshwane atholakalayo ngokulingeneyo phansi kohlelo olwe-load shedding. Unkosikazi Priska Ngwenya isakhamuzi sakobulawayo uthi udubo yikuthi intambo zikagetsi ziyantshontshwa.
Hayi amagetsi luhlupho sibe ngalezi nsuku, le ntambo ziyatshontshwa ziyafakwa namuhla kusasa uze thayiseko ongangukuthi abantu bezisa laba bezithatha ngoba umuntu nje ngekazi aphonga uqonda amagetsi nje.
Isakhamuzi sechabalala umnumzana Dumisani Ngiwane ngomunye wabakhala ngokusilela kwamandla kagetsi.
Ngihlala echabalala amagetsi ayasikhathaza kakhulu, ayahamba izikhathi zonke. Khonaba kwesinye isikhathi ahamba vele kungakayenzi lutho ukuthi sipheke even esikwane sikuphathise ezinye izinto zese. Singakwanisi ukuzenza ngoba amagetsi ahamba isikhathi sonke. Sicela lisincede sibe ngendaba yamagetsi ngoba ayasihlupha kakhulu.
Umphathi ntambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube usola ukwebiwa kwentambo zamandla kagetsi.
Izesa bacebile lokho ngicela kuzakhamisa, bathi nxa kungenzwanga lutho i-city center ngokwayo izabe isisemnyameni because of everything that is taking place. Ezinye izakhamizi ziphakathi kwezemnyameni, iyafaka namhla ama-cables following day elandelele njalo nalawo ama-cables. I-recommendation from abezesa was sesireplacile ikakhulu u-pelf sesifake i-aluminium. But ngenxa yokuthi copper isisele kakhulu city center nakuma-suburbs la duze kwe-city center lapho ungani abathatha i-copper wires ungani sebevuke umphenyana.
Umqondisi weZimbabwe Electricity Transmission Distribution Company eWange umnumzana Clayton Sakuthukwa laye ugcizelele kudubo lokwebiwa kwentambo zekhopha.
Our major problem has been vandalism and it has been at its peak now. People are taking down our transformer, stealing copper wires inside.
Namhlanje izakhamizi ezweni jikelele zithwele nzima ngokungatholi ugetsi oweneleyo phansi kohlelo olokwabelwa abantu bonke ngokulingeneyo olwe-load shedding. Kodwa lolu dubo lubikwa solubangwa ngamandla ngamasela asethatha intambo okubangela ukuba bahlale ebunyameni okwesikhathi eside belinde ukuzofakelwa ezinye intambo osekuphazamise ukuphila kwabaningi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 yikobulawayo. Ningu Anastasia Ndlovu.
Uhlangothi olubona ngezengculaza olwe-National AIDS Council seluphawule indawo eziyisithupha ezizakhangela uZulu ovela phandle kwakobulawayo ukuze engabi lesikhathi eside efolile endwendweni elinde usizo lwezempilakahle. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ibulawayo lidolobho lesithathu eZimbabwe kwakhokhelayo nxa kukhangelwe ukumemetheka kwegcikwane lengculaza ele-Human Immunodeficiency Virus, i-HIV, okulesilinganiso elilichumi phoselane ekhulwini, i-13.77%. Unkosikazi Sinatra Nyathi, umkhokheli we-National AIDS Council kobulawayo, uthi abantu bebehamba imango emide ngamabhasi ukuyafinyelela amaphilisi.
Impilo enzima ukuthi umuntu ebegade esuka lapho ahlala khona esibhedlela esikhatshana. So amakliniks wonke kade anelisa ukuthi ekunike amaphilisi akwe-HIV. Siyakhuthaza njalo ukuthi njengoba sesingenile kuhlelo lokuthi siqede i-AIDS ngo-2030, abantu bonke sibe siphathisana, especially laba abanatha amaphilisi, sibasekele, sibone ukuthi abayekeli ukunatha amaphilisi abo, sibanike njalo ukutya okwaneleyo okuyaka imizimba.
Unkosikazi Sinatra Nyathi uqhubeke exwayisa abatsha ikakhulu ukuthi bengagijimeli ezocansi.
Kulawa abantwana abangakabi lomkhuhlane kodwa basengene emacansini, siyabakhuthaza kakhulu ukuthi bakithi umkhuhlane lo lokhu khona loku kungakabi lomuthi wokuyelapha dududu. Yikho silama-ARVs. Ama-ARVs ayanceda ukuthi umuntu ebeqhubeka ephila engelanto eziningi, kodwa umuntu ongaqedi i-HIV asikabi lawo. So siyakhuthaza ikakhulu abantwana abancane ukuthi masingeni ukujaha amacansi. Siyakhuthaza njalo kathesi kulabantu abasebenzisa utywala, ama-drugs lento ezinjalo eziyenza ukuthi benze amanye ama-decision angalunganga empilweni zawo. Masiphileni impilo ezasiza omunye lomunye.
Unkosikazi Sukoluhle Mthethwa, isakhamuzi sakobulawayo ozithweleyo elegcikwane le-HIV, uthi bafunda okuningi ngokuthi bazivikele njani ukuthi umntana azalwe engela mkhuhlane.
Mina ngiyathaba kakhulu ukuthi ngiyaphila, njalo angifisi ukuthi umntana wami engimthwele aphume elomkhuhlane. Ngiyananzelela ukuthi iningi labomama liyesaba ukuhamba esibhedlela ngesikhathi ukuthi bayehlola ukwenzela ukuvikela umntwana, okuyikho okuyingozi ngoba akumelanga baphuze ukuyahlola. Okumama akumelanga besabe njalo ukwenzela ukuthi kuzame ukuthi isikhathi leso abasiqambileyo sisiyafika umkhuhlane ubusuphungulekile, njengokufisa kwabantu lathi isifiso esisifisayo.
Unkosikazi Tholakele Mafu, isakhamuzi sakobulawayo, uthi abantu akumelanga behluleke ukuthatha amaphilisi abo.
Silokujabula ukuthi sokulendawo ezinye ukuthi abantu bakwanise ukuthatha amaphilisi. Esikufisayo ukuthi abantu bengekeli ukuthatha amaphilisi ukuthi bangalahlekelwa zimpilo zabo. Thina nje sikufisayo ukuthi abantu banathe amaphilisi abo bengesabi, njalo balandele abakutshelwayo esibhedlela.
Unkosikazi Yolanda Phoko, isakhamuzi sakobulawayo, uthi ngenxa yokwesaba ukubandlululwa uthatha amaphilisi eklinika ekhatshana kulalapho ahlala khona.
Imizamo le yenziwa yena ukuthi khona sanelise ukuthola amaphilisi duzandla lapho esihlala khona siyayamukela. Kodwa mina kimi khathesi kunzima ukuthi ngithi ngihlalele uveve ngiphinde ngithathele amaphilisi eluveve lapho abantu abangazi khona. Vele kunzima kakhulu kimi. Ngibona kungcono ukuthi ngihambe endaweni lapho engaziwa khona, endaweni yokuthi ngiyabe ngikhululekile ukuthi ngithathe amaphilisi. Njalo futhi okunye sekukhalelayo ukuthi amaphilisi lawa osephiwe awenyanga eziningi wenza ukuthi singahlali sijitsha ema-clinics.
Isabelo sakobulawayo sesingezelele abantu abasehlelweni lwamaphilisi ehlisa igciwane le-HIV emzimbeni. Ngombiko owethulwa ngabe-National AIDS Council, isigaba lesi silehofisi eziqintini ezigoqela iBulawayo North, iBulawayo South, iLuveve, iNkulumane leMakhandeni. Inhlelo ezisunguliweyo ezenza ukuthi abantu abazifunayo bazifinyelele zigoqela ukuhlolwa egcikwane, amaphilisi anathwa ukuvikela umkhuhlane, ukuxhunyaniswa kuhlelo lwe-antiretroviral therapy, i-ART, ukuhlolwa kobuningi kwegcikwane egazini, i-viral load, ukuhlolwa imikhuhlane yemacansini kanye lokwelatshwa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kusiyaphela usuku lwayizolo kubikwa kulabantu abangamachumi amane lanhlanu 45 ababanjwe igciwane le-coronavirus, kwabhubha abane 4. Abo gatsha lwezempilakahle babika njalo ukuthi sebehlabe abantu abangaba yizigidi ezedlula ezine 4.2 million ijekiseni yakuqala yokuvimba igciwane le-coronavirus. Kuthi asebehlabe amabili amajekiseni bedlula izigidi ezintathu 3.2 million. Abazinkulungwane ezedlula ezingamachumi amahlanu 55,381 bahlatshwe ijekiseni yesithathu. Ikomishini yezokhetho eZEC ithi isilungiselele okweneleyo ukhetho lwama-by-elections, njalo ikhangelele ukudinda amaphepha okuvota, ama-ballot paper, ngenyanga ezayo. Wona amabandla ezombusazwe athi lawo aselungiselele ukhetho oluza kwenziwa mhlazi ku-26 ngoMbimbitho. IZEC ithi impumela yalolu khetho izaziswa ngelanga elilandelayo ngemva kokhetho. Lolu khetho lwenziwa ibandla elalithiwa iMDC Alliance, selithiwa iCitizens Coalition for Change. Kambe sizakuzwa amanye amabandla ehlaba umkhosi wokucilibezelwa njengeminyaka yonke na. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Angiboni ukuthi iZimbabwe Electoral Commission lanxa kuthiwa iyehluleka ukulungiselela, ingehluleka ukulungiselela ama-by election akhanya emalutshwane kangaka. Angikuboni kangako. Yebo kambe bake benza amaphutha, kodwa lanxa kuthiwa bayehluleka, angiboni bengehluleka ukuqoqa ama-by elections. Angiboni sibili kungabe ehlula ngoba amalutshwane kakhulu. Okokuthi lami nginje unganginika lowo msebenzi ngiqoqe iqembu lami, ngingawaqoqa nje kuhle ama-by-election lawa. Awakho maningi okumangalisayo ngaphandle nje nxa kuyukuthi mhlawumbe kabala mali, kumbe mhlawumbe kukhona okunye okuyabe kukhona nje ababezama ukukwenza, kodwa kamboni besiba lesizathu sokwehluleka ukuwalungiselela.
Wona amabandla ezombusazo ikakhulu aphikisayo, ubona ungani kusiyafika ukhetho ayabe elungiselele na okuqotho, kumbe kulokho kulokudonselana ukungabangela ukuthi anqotshwe?
amabandla aphikisayo angiboni kulento ebambekayo abazayenza. Okokuqala, ngibona ababhizi kade sabanye MDCT baphoselwe ithambo yihulumende okhokhelwa ibandla lezanu-PF. Ubajikela ithambo, izinja ziyalumana ngalokho phela Monzora, bayalumana babanga imali bagijimisana emakhoti. Angiboni ukuthi iattention vele ikhona ekhethweni, iattention amehlo asemalini, badle phana babangisana imali. Laba ababandle litsha sibonile kuvike edlule ku-nomination court, labo beletha ama-candidate amabili amathathu. Sibona ebulenjini lapha sokuthethiswane kakhulu ngapha kobulawayo, sokuthiwa uProfessor Welshman Ncube ngwemthwakazi, babelokhe bedle phana bese senze njalo. Kanti nxa besenze njalo ibandla lezano PF liyaziwa vele ukuthi nxa kungama by election bayenza lokho ngathi ngesilungu they summon strength sabo sonke bayenze konke abangakwenza ukuthi ba banqobe. Ngendlela amabandla aphikisayo ayenza ingxaba ngxoza ngakhona le confusion. Belokho besilwa bona bodwa bephikisana bedonselana abanye baletha ama candidate ngamabili ngamabili. Angiboni ukuthi ngabantu asingabathi thina ba serious ngokhetho ngani nje ngabantu abenza amadlwane nje kuphela.
Umnumzana Angleston Sibanda ngocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje abancintisa kukhetho lwama by elections bathi bazamela uZulu obhekane lenhlupho ezijiyeneyo. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Kunengi abantu abakuthenjiswa ngabazancintisa kukhetho oluzayo loba abantu bebhekane lenhlupho ezimangalisayo. Omunye wabancintisa kukhetho lwamakhansili kobulawayo ngumnumzana Edwin Ndlovu okubandla le-Citizens Coalition for Change othi uzahlolisisa uhlupho lwezindlu ezitshiywa ngabantu abadala asebephumule.
Izindlu eziningi kakhulu emzilikazi la kubo ngubo yentsha, amaphepha ezindlu kahambi kahle, abazali babe sebatshona kusala abantwana kumbe kusala abazukulu. Sizabancedisa-ke ukuthi batholeke amaphepha aqondileyo ezindlu zabo. Sizancedisa njalo zikhona ezinye izindlu ezisuka zithengiswe ngoba izimuli zingenelisi-ke ukuthi zibhadale ama-rates ekhanseli. Sizancedisana kuba khona-ke imisebenzi yesithi khanseli njengokudobha amaphepha lokunye okuthile. Sizabe sikhangela-ke kakhulu izimuli ezinjalo ezehluleka-ke ukubhadala ama-rates ukuthi-ke abantwana babo kumbe abazukulu kube yibo-ke abayenza le misebenzi kwenzela ukuthi benelise ukuthi abokuncane abakutholayo kwi-city council bambe bebhadalela izindlu zabo.
Umnumzana Albert Mhlanga oncintisa kukhetho lokudinga ozamela iphumula edalela ephalamende uthi uzamela uZulu kahle engavotelwa.
Kunengi okwenzakalayo-ke ephalamende sokuthule sokuthe zwi. Uzabona sokuzwakala nje ama-member of parliament especially la independent ngoba kala umuntu amesabayo ukuthi angakhuluma ulutho uzaxotshwa. Mina-ke kangila kwesaba ukuthi lanxa kuthiwa uzarikholwa ngoba ngike ngarikholwa phela izizathu khona bebona namhla laba bakhala nje ukuthi bayarikholwa nyamangala. Mina ngarikholwa nzange ngiye ekhodi ngahlonipha khona ukuthi kwenzakalayo. Akudingakali lokuthi ungarikholwa ekhodi ngoba uyawusiqe lokhu okuthiwo ngumkhokeli wakho lebandla lakho. So ngizimisele ukuyamela uphumula wethu lelizwe nje leZimbabwe ngoba kusela phela amadoda alezibindi labomama balezibindi bonke abaningi uyananzelela ukuthi nje hhayi ngabantu abasemsebenzini nje.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Kwanele Hlabangana okhokhela ibandla le-Republican Party of Zimbabwe.
Uvota lilungelo lakho njalo izinto zonke zeZimbabwe zingeke zilunge nxa abantu bengaphathe kunhlelo zelizwe engathi ukuthuthukisa ilizwe lethu ngokuvota. Ukuvota kuqakathekile kakhulu njalo abantu kabakwenze bekhululekile bangahlukumezwa bakhethe ubukhokheli ababufunayo. Okwesibili, thina njengebandla sikhangela ukuthi ziningi inhlupho ezikhona elizweni kodwa esesikunanzelele kakhulu yibusela lobugwelegwele obukhona elizweni ukuthi thina nxa singena ephalamende sizabuqeda lowo busela kanye lobusela obukhona kuma-local authorities ethu. Sifuna ukukhetha inkokheli okhansila lama-MPs abaqotho abazibisele ukusebenzela umphakathi hatshi ukuthi bangene bezohuquluza.
Maningi amabandla angene kukhetho lolu loba nje amanye esithi akuqakathekanga ukuba eleZimbabwe lenze ukhetho abantu besihluleka ukuziphilisa ngenxa yesimo esibi somnotho. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguGibbs Dube.
Live Talk lamhla sikhangela amalungiselelo amabandla ezombusazwe kukhetho lwama by elections oluzenziwa ngombimbitho. Abenhlanganiso ebona ngemfundiso yokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane ePhadare enkundleni Men's Forum on Health bathi sebesungule uhlelo lokukhuthaza abesilisa ukuba bengasaleli muva ekufinyeleleni usizo lwezempila kahle eziqintini ezimbalwa zelizwe. Intatheli izindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela loludaba ngugcweleyo eseHarare.
Abe padare enkundleni Men's Forum on Gender bathi baphakathi kohlelo lokulimukisa abesilisa kwezempila kahle yabo olwe Male Advocacy Drive endaweni ezigoqela ibobi Jolotsho, Lupane, laseNkaya ezabelweni zeMandebeleni, kanti njalo lukhona lasemadolobheni. Unkosazana Thando lwenkosi Makhubaza wenhlanganiso le uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo lolu.
Sithatha obaba esiyabe sibakhethile sebetrenwa ukuthi laba bekwanise ukuya khulumisana labanye obaba emakhaya. Nxa sebenze njalo babe sebekwanisa uhamba bekhuluma bebuthene, kwezinye isikhathi behamba besiyasenza ayithwa ama-dialogues ngesikhiwa, ukuxoxisana labantu.
Uthi lapha kusuka kube lula ukuba abesilisa bekhulume bezwanana labanye babo. Uthi labo abayabe sebetholile ulwazi basuka betshela ke abanye baludlulisele phambili, osokusenza ukuba lolu hlelo lukhanye luphumelela.
Nganika njengo umfanekiso ukuthi njengekhotha edlulileyo, first quarter yomnyaka ophelileyo, sibone obaba abangu 10,713 esasithe sizabona bona, and sibone bonke esasithe simele sibabone.
Kulolu hlelo obaba bakhuthazwa ukuba bazinikeze isikhathi sokuhlolwa kuzifo ezitshiyeneyo njalo beqakathekise lemuli zabo. Umnumzana Zipho ngezipho Ndebele wePadari uthi lokhu kugoqela lokuthi obaba benelise ukuphelekezela omkabo ngesikhathi besiyabeletha.
Siyakhuthaza abana obaba asambenini siyefinyelela ama-clinics xa unkosikazi wakho ezitholele, ihambe lonke ku-ANC kumbe ukuyavakatshela esibhedlela abana kukhangelwa obana mama umntwana ukhula kahle, asambenini labo. Siyakhuthaza abana kasikwenzenini konke khonalokho.
Umnumzana Albert Mazula olwela amalungelo ezakhamuzi zeHarare uthi lokho kuqakathekile ukuze abantu behambelane lezikhathi, ngoba endulo kwakungavamanga ukuba obaba bephatheke ngale indlela.
Endulo into ekhona ukuthi obaba baqeda isikhathi esiningi besegangeni bezingela besezimpini. Njalo omama njenge community babebambene besebenza ndawonye. Kwakulabo gogo ababe yibo ababe khangela omama abazithweleyo besenza imfanelo zonke ezaziza kwenza abelethe kuhle.
Abe padare enkundleni Men's Forum on Gender bathi ingqondo sezivuleka kubobaba okuthi kunyanga ezintathu zokugqiba umnyaka nyakenye bacebisane labobaba, kwakhokhelela ukuthini abangaba ngamakhulu edlula kancane ayisikhombisa 723 babo benelisa ke ukuphelekezela amakhosikazi abo emtholampilo besiya beletha. Benelise njalo ukukhuthaza abesilisa abaphezu kwenkulungwane ezimbili 2255 ukusukumela phezulu ukuyahlolwa izifo zengulamakhwa. Lokhu kwenzeke ngemva kokusabalaliswa kolwazi ngohlelo lwabo lolu emizini etshiyeneyo lasezabelweni kanye lasemadolobheni emizini egoqela iMbare, Headcliff, Warren Park, Highfields, leminye eseHarare. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Intatheli izindaba kanye lenhlanganiso ezilwela ilungelo likaZulu zaseZimbabwe kanye lezeBotswana sezisole uhulumende welizwe elingumakhelwane ngemizamo yakhe yokufuna ukudlulisa ngesiphangiphangi edalele iPhalamende umthetho ozanika abacuphi imvumo yokulalela ingxoxo zabantu engcingweni kanye lakumakhalekhukhwini. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGaborone kwele Botswana.
Ngokuleta umthetho lo edalelwe eParliament, uhulumende weBotswana uthi kuqakathekile ukuthi abacumula amacala ngokutshana kwawo babe lemvumo yokulalela incingo zabantu. Uhulumende othi lokhu kuzakwenza kube lula ukuthi bathaphe indaba ezingabe zixoxwa phezu kokudalwa kwamacala. Uma umthetho lo ungaphumelela edale lephalamende, abacuphi babe bengasabotshiswa nguZulu phezu kwemisebenzi yabo ngesikhathi becubungula amacala. Njalo abacubungulayo bazabe bevunyelwa ukuba lezithupha kanye lamaphasipoti besebenzisa amanye amagama angayisiwo awokuzalwa. Kodwa umthetho lo ubhekane lo mduli, iningi likhuthaza uhulumende ukuthi awesule ungakayilangaphi. Umnumzana Nevat Sabangwe umele ibandla eliphikisayo le-Umbrella for Democratic Change edalela iphalamende uthi uhulumende kumele abone ukuthi uyaguqula umthetho lo ukuze ungancindezeli uZulu.
DIS has been a rogue state and is still a rogue state. Nothing has changed. DIS is not accounting to anyone as we speak. When we have a rogue organization like that.
Siyazi ukuthi ugatsha lwabacubunguli bensitha ole-DIS nguntando kayiphikiswa. Uma ule nhlanganiso yenjalo ungeke wabanika umlando wokuthi belalele incingo zikaZulu. Sebake baphikisa isinqumo somthethwandaba. Sikwazi ngani ukuthi bazalalela ngaphansi komthetho omutsha.
Abe Zimbabwe kwele Botswana bathi labo bahlaliseki ngomthetho lo ngendlela oyiwo yona. Abanye bathi ngabe uyaguqulwa ukuze ilungelo loluntu lihlonitshwe kumbe livikelwe. Intatheli zindaba lazo zikhala ngokuthi ukulalelwa kwencingo kuza kwenza ukuthi umsebenzi wabo ube nzima. Umnumzana Mthabisi Dube uthi umthetho lo ulakho ukuphazamisa kakhulu ukusebenza kuhle kweintatheli zindaba.
Hayi, uma uhulumende elalela njalo esizwa ukuthi intatheli zindaba zikhulumani njalo zikhuluma lobani, kuzabulala kakhulu investigative journalism. Ayisiwo umthetho omuhle, yikuphela nje kwe-investigative journalism.
Inhlanganiso ezifana le-MISA Botswana kanye South African Editors Forum sezikhuthaze uhulumende weBotswana ukuthi angaqhubekeli phambili ngokuzama ukufaka umthetho lo. Le ntatheli zindaba kweZimbabwe zikhathazekile inyathela elifuna ukuthathwa nguhulumende weBotswana. Umnumzana Nqaba Machazi oyi-MISA Zimbabwe uthi ilungelo loluntu liyabe lingasekho ngaphansi kwalo mthetho.
Umthetho lo uthi Criminal Procedure and Evidence Controlled Investigation Bill yasethu esibona ngomthetho lo omusha. Uhulumende uyabela ukuphoqa abantu ukuthi bekhulume imfihlo zabo, abacuphi bakahulumende bayakwazi ukuthi bebone ukuthi intatheli izindaba zikhulumani lobani ngasikhathi bani. Lokhu kakhulu sikubona ukuthi akusoze kwenze kuhle umsebenzi wentatheli izindaba nxa sikhanyela i-freedom of expression le-right to privacy, ngoba nxa uhulumende elakho ukukhanyela ukuthi abantu bakhulumani, abantu abasoze bekhululeke.
UMachazi uthi umthetho unika abacuphi amandla amakhulu, ngakho ngabe iBotswana yamisa ukuqhubekela phambili ngomthetho lo.
Lo mthetho weBotswana lo awula oversight role. Abacuphi bazaba lamandla amakhulu, and esibonayo ukuthi abacuphi bayakwanisa ukuthi be abuse lawo amandla ababelawo. Nxa sokunxa sikhangela lapha siyacela uhulumeni kaBotswana lo mongameli weBotswana ukuthi beme ukuwenza umthetho lo. Beqale bekwenza umthetho lo nxa beyokhangela lama international, local and regional standards ukuthi uyahambelana yini. Njalo sicela uhulumende ukuthi aqale akhulume loZulu angajahi ngomthetho lo.
Ele Botswana ilizwe elaziwa njengamalutshwane kwezwekazi le-Afrika ahlonipha ilungelo loluntu, kodwa kulokhu esaba ukuthi umthetho lo ungafaka uhulumende kusimo esingalunganga. Iphalamende ephakathi kokuhluza umthetho lo ibone ukuthi ungangena kusimo lesi kumbe ufuna ukuntshintshwa. Ibandla liwusayo leBotswana Democratic Party kuyilo elizibambe esidukwini kulolu daba ngoba lile nombolo eziningi ephalamende. Ngingumqondisi wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izakhamizi zakobulawayo zikhala ezimathonsi ngokuhamba kwamandla kagetsi okwesikhathi eside kubangelwa ukwebiwa kwentambo ezithwala lawo mandla edolobheni leli. Ingcwethi ezicumungula ezombusazwe zithi ukudonselana lokufuthelana phakathi kwamabandla ezombusazwe aphikisayo kuzaphambanisa amalungiselelo ama-by-elections. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-6:30 ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.